Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi indlela ngana sicabanye. But now we have seen it happen in America whereby Trump has been attacked on stage.
Iningi lesizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngesinyelelo izo ezingazathi kazikho ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakale sobhuqazisayo sikhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisasbandi.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izolo kuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelani into benzani, badlala njengamadlwana. But this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahlechi ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kaZulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela laseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli hamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokeli zibe exposed sekuboleleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula nankuphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha-ke ukwethuselana okuyiqala kuhlala kukhona ngenxa kulo khetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe usole kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume emele uhulumende esithi elemelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe omnumzana Engelstone Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezinike ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama political points kuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump kwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lweMelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth badutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphepha ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhe sikudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ebonakele njalo wabulawa ocatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Matthew Crooks, oleminyaka engama-20, onguye ocatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe umnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapholisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancintisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokuhlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But kathesi lokho ngantwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hhayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sokurong. Mbona mina yenze umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelela amathuba kamnumzana Trump yini kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't no till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hlezi on the fence lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI, lalani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo. Ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job. But so kusuka lapha kusiya phambili hayi kuyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamuhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhla ngibe sicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasebatrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izwe ezingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili kube le ndlela yokudinga ukukhumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandelake lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute rape case? Utayi awuqinisile sibili kumba ulamanga, ngoba bakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhukunandi, ngatshelwa isitolo sami nansi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi, kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani i-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hayi njengoba sesiqalisile sikhayelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Yabonani, kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Ngokuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise, siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo. Kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplaza abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubudget, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izintuna zenze konke okumele zikwenze baze baphuthe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima, kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mise State House wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilichiya ezandleni zikaThabo Kanxube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kanxube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anashiri ngodaba lweNational Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations, abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry commission, i-first mutual, public service labor and social welfare. kwanasa lapha siya ekhibitha sikanyeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo kuzizo i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekile bayakhangeza ukuthi given the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyakhambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiswe-ke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusion. Ukuthi lakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama labo abakhubazekileyo kababe labo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho proportional representation kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo labo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa noSenator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTako Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela ezamasiko.
Sigcina masiko wethu, owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla ke sixoxa lenduna uMathema weGwanda. Baba Mathema, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Ye, Baba Mathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani kwabagoqekanga, bapho ngoba nje ngabantu nje akusakhani lokuthi kuya ngapi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Awunambona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isithiwa yebo siqondile yebo, kodwa okukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi intoyakisivele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana yokulandelena amasiko akithi. Siyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumuntu ngenabe sithathe umfazi wakhe ngendalo sithathe intombi yemikhombi yethu ahambe yaye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti baphiwa ama-rights. Amarayisi thina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo yini angaba khona lapho nalaphana wona ama-rayisi ayaqhuma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nawe ukuthi koMathema umuntu bomntwana umkhwenyana ebuyile khona elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa, kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khona lokho ekakutshelwa ngoba into leya esiyo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuli ukuthi lokhu njengemuli singathi njalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuli. Ngiyambuza umntu umuntu ubuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi sibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi, ngoba inkomo zokulobona Baba Dube zilophawu uyabe kule nkomo okuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama iyohlanga kube sokufuna lenkunzi yazo uthole inkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyakayo mfuna 20 ukuthi umbuze uthathe iqinti leyo ngenzani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu
pho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto hlupho lukhangele liyakulungisa
esigabeni namanje banganikiza izinto amandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabo ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucathi nxa usesitongeni lakho kufanele kucathi okubi ukuthi silese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokhu sivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu lithi ngifune iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izingayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi
hayi siyakuzwa kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
into ebengiyikhalelayo ukuthi asazeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kulezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bedlile besuthi izulu linyile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe seliphuke ukuthi lalisela lasazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthi uyabe sokuhlele ukuthi abantu bathalelane izinduzi bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singahema sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona ngani singahamba siye phambili kube yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduli
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambonga kakhulu umathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli lokusasa sihlanganeni ngempiko ezayo kusigaba izamasiko sibone kakhulu baba mathema
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is a Washington. Luyalandela uhlelo Louis Christo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya ucubungule ucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu mbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabesandeskulu kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhulumi kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunazelileyo labo babedweba umuntu olamandla kazange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu-ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake iyenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wameza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu ungumnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yobunkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akukucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubunkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathi ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iAFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium, iChicken in the Capes United kwaba yi 0-0. Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamuhla nje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho we-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphotshe. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba, ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviolezipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala. Uhulumende lowo phela olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.